ngoba sinanzelela umumoya esifanele eZimbabwe kulothu bolukhule bazanika kulezi mali. Ngikhumbula kahle mina izikolo ezinyezimbalwa ezizamile ukuthi zikhweza amafisi kakhulile. Ngikhumbula sibili izikolo ezingabazini lapha abazali abale khona izikwele. Kodwa wananzela njengoba sitsho vele kulabanye abazali abalezikole za last year kwezinye izikolo. Soke kuhle kusenze sobala ukuthi abazali sebefana kulaba nzima. Ikakhulu lapha koBulawayo ngoba abantu abaningi abasebenza amafekthara ayavalwa. Kudlala abazama ukuziphathisa bethengiswa bayabotshwa lapha. Soke hayi kunzima kukhona. Kudlana la makampani avuliweyo amanye aholisa abantu ngesikhathi. So lehlupho lokolu kukhona lolu khayelwa ngabantu ukuthi kuzaba nzima kakhulu ukuthi abantu benezinto babhadala ifees. Abaye vele besahlwe izikwedi za last year. Njalo bese sinanzela lo hlelo lebhimo kulohlupho lokuthi abantwana bafuna lolo ncedo bayedlula imali ekhona. So ngezinye iy'nduku esizikhayeleyo ukuthi abazali abali kohlupho nxa izikolo zivulwa abazali balala bengaleli becabanga lezo
nhlupho. Baba Ndlovu, lifundisa njani abantwana njengoba nje abazali bengenelisi ukubhadala imali yemfundo?
Kulobunzima sibili ngathi-ke izikolo isikolo laso nxa sivele sizawusisebenze ngendlela emqoka imali iyafuneka. Kodwa okuliqiniso ukuthi akulamfundi okumele esulo esikolweni kumbe adingezele ukuzohlala esiyasini efunda. Esikubonayo okuzaba khona ukuthi abafundi abakhona abaswelayo bazabe lokhu beswela, kodwa esikuqongayo ukuthi kabaze esikolweni bazofunda bathole lolo lwazi. Kulobunzima yebo kambe ukuthi amafekthari kakhulu njengoba esisho sibili oBulawayo ayavalwa, okusho ukuthi iningi labantwana bazazibona-ke isiba lenswelo eziningi. Lokhu sokungumlando wabezepolitika abakhangele ngomnotho welizwe ukuthi uBulawayo ma angaze anquma makangaze oma, njalo kathi losapho olukhulayo kalunanzelele ukuthi lungaze lwasweliswa imfundo ngenxa yokuthi umnotho welizwe ususiya ulokhu uchega uchegisa futhi loBulawayo. Lokho sikukhangela ukuthi kungekhangele abezepolitika babangene kiko batshone ngakho njengoba bekhuluma nje bethi bona bayakhampena kumnyaka ozayo.
Sibindi, kuzahamba njani nxa abantwana bengaxotshwa ezikolo?
Kuzananzela ukuthi uminister uDavid Coltart wezemfundo ukufaka egcekeni kabantwana kuvelanga bexotshwe. Kodwa-ke ungakhangela izikolo kulolimi abalusebenzisayo olucathileyo abathi nxa bexotshe abantwana bethi ayi hamba mali yekhumbuza abazali. Khonokho-ke kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba bathi bona abaxotshe abantwana. Thina sithi umntwana kalacala. So umntwana nje ubaba uNdlovu esitsho mina vumela ukuthi abaphathi bezikolo abaqeshwa ngokugcweleyo, abaphathi be-SDC abe-SDA abaqeshwa ngokugcweleyo ukuthi bangaxotha abantwana, abavumela abantwana baqhubeke befunda. Ungananzela kwamanye ama-cases sikufihli thina njengenhlanganiso yezakhamizi siye zahambisa ezinye izikolo emakhodi zathola amasamoni sizama ukuvikela abantwana ababexotshwa. But ezinje sikhuluma kanje kulabantwana abayehle safutha sangenela indaba yabo sokuthi abayehle awusafana babhala ama-examination kwezinye izikolo ezimbili engokuthi ababhadalanga. Kodwa seze singenele abaphathi balezo zikolo bethuka bavumela ababhala. So ngolunye uhlupho esilukhangeleyo ukuthi ukhanya ngathi kulabanye abaphathi bezikolo abangavulayela umthetho abawutshelwayo yilaba abaphezulu kulabo njengoba kunesisa abantwana abhala abaxotshwe, kodwa bakhona abanye abaphathi abaxotshwa abantwana okungekho emthethweni.
Ye Baba Ndlovu, ngena khonapho ufakela khonokho ukuthi kukhanya ngazani kulezinye izikolo esezidathela abazali impahla ngenxa yokuthi ababhadalanga khonokho ama-school fees.
Hhayi, lokho okuthi umzali athathele impahla ngenxa yokuthi kabhadalanga kungumlando womzali, kodwa umntwana hantshi uyabe sefunda. Umzali nxa ngimthathele i-TV ngathi angazabona enade eyibhadalela evele ilayisensi ayethile ngalokho yathengiswa ithengiselwa umntanakhe. Kuyinto enhle emangalisayo ukuthi umzali anakelele umntanakhe ngenotho alayo. Phela kulezi nsuku imbheda lamo-TV lakho konke lokhu esikubonayo emadolobheni ohle ucikusezindlini yizinkomo zethu, yilo ibhanga lethu. Nxa umzali ezimisele ukuthi umntwana akafunde, ngiyamkhuthaza ukuthi engakathathelwa kahambe ayezithengisela laye ancedise nxa kuyukuthi yindlela yakhona. Lapho ngingeke ngamdlela umzali ukuthi ungabe useluze okunganani. Ngibone ngathi singafika kulelo banga siyabe sivele sizivikela nomzali ngesikhathi esingafanele. Lokho thina ekwezemfundo kasikusekeli. Esikusekelayo thina kuhlangothi ukuthi ababalisi siyabakhuthaza futhi labo abafuna balingeke ukuthi babesifunda ukuthi abayekele lokho ngoba kungumqubo ongalindile. Umnyaka onalodlileyo sibe lama-cases sibili amaningi abaphathi bezikolo kade besebebotshwa, abanye bakhona njalo bathola ukuthi sebehlawuliswa emsebenzini ngenxa yokwenza khonokho ngoba kukhangelela ukuthi yindlela kungasiphathi. nathi kuyasidanisa ukuthi sithole ezilamalungu kanjalo angabhatanga. Lokhu asikuvumele. Kodwa ukuthi umzali agwetshwe, egwetshwa ngumthetho abazifakela wona esikolweni ukuthi nxa ungasabhadalanga sizakuza ukuthi. Kulokho kubona ngathi kusebazalini ukuthi bakuqume ngenye indlela futhi abangakuquma ngayo. Thina sengeke sakungenela kulokho.
Uyavuma yini baba Spindi ufake njalo lokuthi ama-school fees akhwele kanganani?
Well, indawo eziningi zaqala ngama-school fees. Sizananzelela ukuthi ama-school fees kwezinye indawo bazamile ukukhweza ilevi, ngakhuluma ngelevi lobufakazi balokho ezinye izikolo bezizama zibiza imihlangano ukuthi abazali bavume ukuthi ilevi iqansi iye phezulu. Kodwa ngikhumbula sibili kakahle izikolo ezine esithole information egcweleyo ukuthi abazali balile ukuthi ilevi yakhona ikhwele, bekhala ngakhona ukuthi imali abalayo. So-ke kuhle kuthi engizobala ukuthi nxa kungaba kulesikole esikhweze i-fees kuyabe kuyinto ebuhlungu kakhulu. Nanzela sami isikole lapho engikhona i-boarding school lapho umntana abofunda khona, hayi i-fees yakhona iloku iminjalo. Ngoba ungananzelela khathesi sisebenzisa lezi mali zemzini, hayi lanxa kuthiwa ziyawa ivalwa ziyi kangako. So-ke siba lo mbuzo lanto isikole nxa sesifuna ukukhweza vele abazali besehlela ukubhadala zenezimali kuyabe vele bejongene. Well, abazali abathathela impahla thina-ke njengezakhamizi, vele umzali nxa esehlele ukubhadala thina siyasho ithi isikole nxa kuba le ndlela yokuthi ababize lowo mzali abhaliswe phansi abe le ndlela esithi payment plan ukuthi atho ukuthi uzabhadala njani. Kodwa ungananzela ezinye izikolo vele kwakwazikwenzi, umzali uyabona kubele sephinyela amasamoni. Kodwa abaye abazali futhi kubuhlungu, uyabe ehambele esikolo wabayabikela ukuthi lo hlupho bani, ezame lokuthi hayi nizawube nibhadala kanje, abuye sethola ukuthi amasamoni uzothathela impali. Sibona ngathi khona kokuthi lanxa kungathiwa isuko phakathi komzali lesikolo, kodwa umntwana la kuyamthinta ngoba umntwana uzabona kwethu lokule TV ngakithi ayisekho isihambile. Kuthi ukuthi lowo mntwana le mfundweni yakhe asafundi kuhle ngoba uzibone umntwana osehlulukelwe ngoba kulezi impahla yakhe beseziphumile, ifriji isiphumile, khona kwana umntwana kuyamhlukumeza.